Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi bona iChurch ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo ivaccine.
Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha.
Sukulo International Youth Day luqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile. Speciali awe Africa jikelele.
Abantu beZimbabwe bamanyane labo sowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lweInternational Youth Day. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZupco babikwa sebebuyelile emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abezinkonzo sebesoleka kakhulu inyathelo likahulumende elokuthi amakholo ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yiwo kuphela asengaya emacaweni mathupha. Abezinkonzo laba bathi inyathelo leli lilobandlululo kanti njalo akulamuntu omele abanje ngamandla ukuthi ahlatshwe lijekiseni. Uhulumende wazise ngokuvalwa kwamasonto lokhu izolo. Amapolisa wona axwayise namuhla ukuthi abafundisi abazavumela abazalwane abahlatshwe ijekiseni eyodwa kumbe abalokhe bengakahlatshwa ukungena emacaweni bazabotshwa. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Izolo kusihlwa umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni wedale labaphathintambo ukuba bavunyelwe abafuna kuyakhonza emacaweni kodwa kube ngabahlatshwe amajekiseni omabili lanxa engabethanga inani labavunyelwayo ukubuthana.
All Ministry of Health and Childcare.
Kumele zilandele zonke iziqondiso zikahulumende leWHO. Abazotholakala bengazilandeli lezo ziqondiso bazobotshwa ukubalisela layo inkokheli yamabandla.
Will be arrested, including the leaders of church.
Kodwa amakholwa amabandla achiyeneyo abanjengonkosikazi Patience Ngwenya wakobulawayo bayalisola lelinyathelo.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile besiyakhonza uNkulunkulu. Ma sokuza fakwa ama restrictions ukuthi mina ngiboni kungumbono oqondileyo.
Wasekelwa ngumnumzana Johane Nkomazana wakobulawayo yena othi akaboni lelinyathelo lisebenza ukwehlisa inani lababanjwa bele COVID-19.
Ngubani ozabe khangela ukuthi lo muntu vaccinated kumbe haji njalo uzamjikisa yini umuntu esuke khonale ngomthofa wabuye esitu uzokhonza usithi hayi akwazi ukungena.
Unkosikazi Gladys Shoko wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi lokho kuzakwenza iningi libuyele emuva kwezokukhonza.
Lokhu ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayi HIV hayi lokho kuzalisela abantu abaningi ekukhulekeni ngoba ukuhlatshwa yikuzikhethela. Abaningi abazayekela ukuhamba echurchini nxa bengahlatshwanga kuzalisela abantu abaningi.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uyalisola laye lelinyathelo likahulumende.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted. We've already been
lokhu yikukhohlisana okwesibanga esiphezulu njalo akumelanga sikwamukele. Thina sihlezi singabantu abazinakekelayo ngakho asikudingi ukube sibekelwa imithetho elikhuni kangaka. Uyazi kubi nxa abantu bebuzwa ubunandi bokuba semandleni.
Power even to this extent.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi akumangalise okwenziwa nguhulumende, kodwa kuza kuba nzima ukukufeza.
Ngaphandle uma engasebenza lamapasta, kube yibo upasta abayelisa abantu ukuthi bengene ichurch. Lapho kuyabe sekungenye indlela. Ungabona upasta sebesima lohulumende ukungenisa abantu echurch ngokuthi abahlatshwanga bebahlatshiwe. Yikho lapho abantu kuzabe nzima ukuthi ivaccine nabe ichurch. Ngoba abantu bazabe sebekubona sokusiba spiritual. Sokusiya ngakuhambelana noPaulo esilo. Olubhalwe bekusambu kuyenza ukuthi abantu bengahlatshwa abaningi bazayala ngenxa yokuthi ma kungabe le-alliance kahulumende i-secular i-religion namapastor amapastor engahamba lohulumende ngikhulume ngento one naleyo kuzabe kuyabe sokucaca ukuthi i-vaccine leyi eZimbabwe isetshenziswa njengophawu lwesilo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, abenhlanganiso yenkokheli yamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Heads of Church Denominations, ZHOCD, bebesaphakathi komhlangano wokubonisana ukuthi kuthiweni ngalokho okuchiwo nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlela ukuthi abantu abangaba yizigidi ezilichumi, 10 million, bahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19, kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini emizameni yakhe yokuqeda ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje, lanxa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka, abanye kobulawayo bakhala ngokubuyiselwa ezindlini bengahlatshwanga ngemva kokutshona endwendweni ngoba kuthiwa inani labahlatshwa ngelanga liyabe selanele. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakobulawayo likhala ngokuthi liyavukela emtholampilo lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni COVID-19 vaccine, kodwa abanye babo babuyiselwa emakhaya bengahlatshwanga ngoba inani labantu abayabe bezahlaba selenele. Kulabaningi ababonakale bebuyela emakhaya namhlanje bengahlatshwanga eklinika yekhansili eDr. Shenan Clinic. Omunye walabo ababuyiselwe emuva ngumnumzana Albert Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo.
Bangu 86 mina wet coming as a company somu 10 kwathi hayi ama companies athatha 6 uphi so asesiyazama kwenye indawo ngabathe bona umhla bacha bahlaba 86.
Umqondisi wezempila kahle esibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ku COVID-19 ngoba loba uhlabe okupheleleyo i COVID ilakho ukuhlasela.
Siyananzelela ukuthi uhulumende sethi abantu bengavula amachechi abantu bathandaze nxa bevaccinatiwe. Okwami ukuthi ngilixwayise emahlabezulu ukuthi hayi ubhubhane lolu solubuye kathesi sokulubhubhiswana okuthiwa yi-Delta variant. Abantu kumele linanzelele lapho lihamba khona libe lokhu ligqoka ama face mask lawa achwayo.
Umqondisi wezempila kahle esigabeni sakobulawayo uProvincial Medical Director uDokotela Welcome Mlilo uthi uhlelo lokuhlaba abantu luqhubeka kakuhle esabelweni sakhe.
Uhlelwe lothu le vaccination liyaqhubeka kuhle. I-vaccine iyathulakala kuwo wonke ama local council clinics.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempila kahle lukhuphe umbiko othi abantu abangamachumi amane lanye 41 babulewe yi-COVID-19 kuthi abaphose bafike amakhulu ayisikhombisa 696 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Kobulawayo sekulabantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,641 abahlabe ijekiseni lakuqala le-COVID-19 kuthi asebehlabe elesibili sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 107,015. Ezweni jikelele asebehlabe ijekiseni lakuqala sebephose bafike izigidi ezimbili 1,933,220 kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula isigidi esisodwa 1,084,392. Njalo uhulumende weZimbabwe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi kumbe isilinganiso sabangamachumi ayisithupha ekhulwini sikaZulu wonke elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha beZimbabwe namuhla bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. lonyaka lolusuku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Nyasha kwazemba utshele uMike Wove weStudio 7 ukuthi lolu suku luqhakathekile kakhulu.
Umbono wami ngokuqhakatheka kwesuku lweInternational Youth Day luqhakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile, especially awe-Africa jikelele ngoba kutshengisa ukuthi lathi siyakhunjulwa njalo siyananzwa.
Nyasha, kulumnyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuphatheka kwabasha nxa sesikhangela indaba zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo ikakhulukazi kwezokulima. Njengomuntu olwela amalungelo abatsha, ukubona njani lokho?
Mina ukubona kwami thesi elizweni lakithi kwezokulima sisasesikhathini sokuthi abantu kusakhethwa umhlabathi usaphiwa ebantwini, abanye ama-youth awakakhanyelwa, akananzwa in terms of ukunikwa umhlabathi ukuthi hayi sikhanyele ukuthi hayi njengoba sinomhlabathi, umhlabathi kawuphiwe wonke umzimba umyouth osezima, abantu abatsha abakhanyelwa nxa kubuya kwezokulima. So kuleyo ndaba kwezokulima njalo lezikhundla zangkhona elizweni lakithi, abantu abatsha abakakhanyelwa. Sibuye sikhanyele sikhambe elizweni laseRwanda, abantu baseRwanda kwamanje bengibala nje ubaba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ufake unda olethi o 23 years old ukuthi abe nguminister of information. Thina elizweni lakithi abantu abatsha asikananzelelwa ezikhundleni kumbe engatsheni ezijetshiyeneyo.
Uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi usebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha, ikakhulukazi abakwezokulima. I-Youth Empowerment Bank ikhona ukuze bathole imali, njalo kulenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukupha abatsha amaplazi kanye lenhlabathi ukuze bayenelise ukuqhuba amabhizimusi abo. Ukubona njani lokho?
I-Empowerment Bank ibhenki enika abantu imali, but ama-youth akhonakala nje ngokutho ukuthi abantu kusakhethwa ukuthi hayi lo umele ibandla nguye okumele aphiwe isikhundla, nguye omele aphiwe imali, kusakhethwa njalo lohlelo lokuthi abantu baphiwe umhlabathi. Abantu bakithi asikama-youth akarecognize njalo asabakaphiwa lo mhlabathi okuthiwa siyawuphiwa umhlabathi lo. Usasekhethwa iland yangkhona le mali ama bank loans. If you go to ama banks now abanika ama youth loans, njalo ama programs abawachoyo lawa nguhulumende wethu uwenzela ngapi?
Gciba le ngxoxo Nyasha ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo.
Ngizagqiba ngokuthi ngama youth wonke jikelele, Africa yonke, iZimbabwe yonke, umthwakazi wonke, singalahli themba, asibambane nini njengama youth ngolanga lanamhlanje lo International Youth Day. Silungisise ilizwe lakithi, sibe lenqubekela phambili, sibe la ma-youth that have purpose, ama-youth abambe i-economy yelizwe, ama-youth empower, aba la ma-banki, abe la ma-business. Sithuthukise nini ilizwe lakithi ke leZimbabwe. Ngilifisela ilanga elihle lanamhlanje le-International Youth Day. Uqhakathekile kuleli lizwe, ilizwe lethu liqhubekele phambili, sibambane siyakhe amabhizimusi amahle.
Umnumzana Nyasha kwazemba ngosakhulayo olwela amalungelo kaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lodaba lokwendiswa kwamantombazana. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Baya vota abantu kwele Zambia namhla okungilana khona obephethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Edgar Lungu noMnumzana Hakainde Hichilema okubandla elikhulu eliphikisayo. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuba kulabantu abaningi asebevotile kukhetho lolu okukhanya zindala zombili. Kubikwa ukuba abasakhulayo balakho ukudlala indima ebanzi kukhetho lolu ngoba bakhanya bekhuthele lonyaka ewuvoteni kukhetho lolu. Kukhangelwe ukuthi impumelelo yokhetho lukamongameli iza kwethulelwa uZulu ngempela viki. Ulungu lohatshile mabatshele intatheli izindaba ukuba banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lolu. Edolobheni leLusaka lapho uVichilema avote khona, kunabantu akade behlabela besithi bafuna kube lenguquko kwele Zambia. Uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngezokudla imithi lokunye lukhangelwe ukuba luzavumela ukuba kuhlatshwe abanye abantu ijekiseni yesithathu ebizwa ngesilungu ngokuthi yibooster eyokuqinisa amasosha omzimba okuvimba igciwane le-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba ama-boosters la azasetshenziswa ngabantu abahlatshwe ijekiseni ye-Pfizer le-Moderna. Laba ngabantu abaphiwa izitho zomzimba zabanye njalo labalezivukuzane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sanda kwenza uphenyo oluveze ukuba abantu abamukela izitho zomzimba zabanye ngabazivikeli kahle kugcwane le-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni amabili awuhlobo lwe-Pfizer le-Moderna. Amalwe cetsha e-Taliban asehluthunele amasotsha karhulumente okwele-Afghanistan idolobho le-Ghazni. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba lokhu kutsho ukuthi amalwe cetsha la asehluthune amadolobho amakhulu alitshumi phakathi kwamatshumi amathathu lane 34 selokhu ibutho lemelika lasuka kulelo lizwe.
Ukuqhutshwa kokhetho lwakwele Zambia namuhla kudlondlobalise umkhankaso wokuthi uhulumende weZimbabwe laye kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala edalele ephalamende lakumakhansili. Izigaba eziningi sezidlulise umnyaka zingelabameli kulandela ukumiswa kwenhlelo zokhetho nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Izikhala eziningi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. IMDC Alliance ithi ibandla leZANU-PF alifuni kuqhutshwe ukhetho ngoba likwazi ukuthi lizanqotshwa. Kodwa iZANU-PF ithi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19 kanye lababhubhayo kuveza sobala ukuthi ukhetho lungenza umumo ube mubi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Liqiniso khonokho esihlala sikutsho ukuthi iZANU PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho, yikho-ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election. Yebo kambe i-COVID-19 ikhona, kodwa amanye amazwe nanku phela ale ndlela ahamba ngakhona ukhetho, ukhetho luyenziwa. EZimbabwe kuphela yikho lapho kungenziwa khona ukhetho, hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi iZANU PF iyesaba ukhetho. Okwesibili, isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badilize i-MDC Alliance ebehlulekayo-ke, i-team yabomonzora leyo. Ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP, yazinika ukuba ngo-council engavotelwanga ngabantu. So bayesaba ukuthi-ke kungayiwa ekhethweni bazahle badliwe baphume kawani. Yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa iZANU PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election, bayesaba ukudliwa yisi siqokoqelo lasendawo.
Baba uGawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa-ke singakhangelani ke zihlobo zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. IZANU PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizake ilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho ku-MTC ayilokuze khona, kuyakuthi kungabuya ama-by-elections wakhangelwa njengeBulawayo, iZANU PF yawina ama-by-elections. Kwesaba ngitsho, but esho kukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona. Kumele sithi nxa sisenza izinto zethu senza ngokunanzelela. Asukwesaba ngitsho iZANU PF vele i-by-election ayiyesabi, i-by-election iwina kakhulu iZANU PF. lokwana ukuthi omonzura basagcinakile ngale mina mbona ngani ukwazi ukuqinisa ngoba kukhona umonzura labona abangenayo beproportional representation abangene ngevote hayi abakho ngokuya abangene ngeproportional representation ku both senate le dakuma positions lana e women quota so laba abantu ngabantu ukuthi vele la ngakuba kuyi violation nokube lana haya kutshintshi lutho bahlala bekhona so aso abantu abangasuswa yi election ngaba qualify election ngaba khona.
Uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 isiyinyu normal. Asonto nje ezavuka kusasicitshile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalisa i-fourth wave. So kodwa ke sokumele ke kube lobuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje. Bese sibona amanye amazwe ukuthi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje. Amanye amazwe ayenzile ukhetho sikhuluma kanje. Kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke? Road map bani ekhona enziwa yibandla lezamphifu ukhanya lwezokhetho. Khona kuna road map ekhona. Road map ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana kazamphifu. Bathi akumelanga i-announce ama-date. Ababe ne-road map bathi ukuthi ayikhangele ukuthi ngesikhathi esindokuzabandlela khonokho abakwenza kwezinye inhlelo. Bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiwe sebangangena izinkonzo. Abayenze lokho sebangenza lokho kule road map kanti sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule road map yakhona. Eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhuluma ngokhetho bathi bathi COVID-19. Ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo i-COVID-19. COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuka iphelele kusasa. Okutho ukuthi phela kuzakwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungela khetho ngenxa yokuthi kule COVID-19 na.
Baba uGawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane. Sibona lo Malawi namhlanje sokuyiZambia, eZimbabwe kwehlulana.
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana. Ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelene umumo we-South Africa ositshayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona lokhu kuyinto yalo thina sidlelana kakhulu le-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo. Ngokunjalo thina okwakathese Zimbabwe umumo wethu kodwa mubi kanti sikunje silahlekelwe ngu-LP wethu nobetho South i-COVID yonke naleyo. Akumelanga sidelele sithi thina i-COVID ikhona abantu bagula baningi abantu esibalahlileyo lapha abalahliwe lapha abatholeleyo lapha ngendaba ye-COVID. So kumele silungiselele sibone ukuthi senza njani la ubona izikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi wathi ma unqa ikutsho ukuthi ngezinye indlela ukathi siyesabani ukuvula izikolo siyesaba i-COVID siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule izikolo. Izikolo azivulwanga, izikolo ziloku zivaliwe. So ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Baba Ndlovu phose lokucina ngamafitshane.
Ye sithi thina akube ne-road map, akube lokulungiselela okukhona ku-obala. Siyakwazi ukuthi by-election ingamenyezelwa namhlanje izathathina ezimbili mbe ezintathu ezizayo ukuze ingakayenzakali. Akube yinto ecacayo nje, kube ne-road map kukhanye. Kangadlalelwa efihlwa-ke esikhwameni amakhasi. Umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone, yinto esiyitshoyo leyo.
Akuyiphethe baba uGawule.
Hawu umpaka usegcekeni Ndlovu. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yiliphi kuphela usikuthi second ngoba i-by-election vele hayi i-by-election izalo PF iyaphakamisa nje.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZubco babikwa bebuyelile emsebenzini namuhla ngemva kokutshengisela kwabo kobulawayo isolo. Besithi uhulumende kakababhadali iholo lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. abanye abachayeli batshele iphephandaba lebulenjini elesayithi ukuthi umqhatshi wabo ubazise namuhla ukuthi ingxenye yemiholo yabo ibisisemabhanga njalo bazayibona ngesikhatshana esilandelayo. Ezinye izakhamisi zitshelele umsakazo ukuthi akucaci ukuthi ngempela abatshayeli laba babuyelile ngokupheleleyo emsebenzini. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yeZupco ngalolu daba. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ngentshonalanga kwelizwe njalo ekhokhela ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, ukuthi umthetho owusayo elizwe oLabour Act chapter 2801 uyachaza ukuthi nxa umuntu eqhathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa lapha siyananzela lisizwa kuthiwa ngale kozubukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga phose ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yeZupco enale eyiparasetal kahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ukuba uvumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi engxenye sikhumbu zohulumende ekhabane ngeZupco ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichile izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele iboni zabo zibhadala amarenti ezithenge lokudla. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusitshona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali afu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa ke vele khonokho akuncedisi ngoba bayephule ukuthetho. So kufanele ukuthi babe yiqiniso ukuthi izisebenzi buye emsebenzini everyday ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi. Kuzenza ukuthi kabe lokuxoza yalokho okukhona yikho okusifanele iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle lemuli zabo lama-budgets abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi bathengisele ikhampani leZupco bathengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zikuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olweZupco luyasebenza yini? Kumbe ngabe uhlupho lolu lunganqeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kweZupco?
Okuyiqiniso ukuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa iZupco ukuthi ithathe ukuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebeshisa ukuthi abantu ngokuthwala bathwale imota zaoZupco kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abale mota zabo lamabhasi abo lamakhombabo asebenze siya kwezindawo sebethatha besaye ekhampani yeZupco beqeda beyaholisa abantu vele kuyindlela enganhle indlela engahlambulukanga naleyo. UZupco wawuvale nxa eyikhampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu wawuvale ikhalidinga izimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga bayenze khona ukuthi bethi bebodwa abavumele ezinye imota sikhulumanele abavumele ezinye imota zazosebenze ngoba i-competition yiyo indlela benza ukuthi umuntu azikhethe ukuthi ngihamba ngayiphi imoto ikuzo siba lolu hlubo kanti eziphezu kwalo ukuthi izisebenzi sezistrikile izolo bekunzima futhi lahamba edorobheni izakhamizi zithole nzima ukuhamba ngoba imoto zingekho kodwa ngabe bevumele kube lamanye ama-players ku-transport industry sasilabojobambayo wawogupto si-transit ngalolu hlubo lukho so khona ukuthi vele bathatha imoto ezingasoza abazize zabo kuyinto embi ekalunganga.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo we-ZCTU ngentshonalanga yelizwe. Ukhokhela njalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha. Abatsha beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.